Lokhu kwenzakale eDaleli House of Representatives izolo ntambama kulandela umbiko owethulwe ngunkosikazi Nancy Pelosi, umkhokheli wedaleleli oveze ukuthi uTrump uthuke ngendlela elenketabechabi amalunga eDaleli Congress abalisa u-Ilhan Omar, u-Alexandra Ocasio-Cortez, u-Ayanna Pressley noRashida Tlaib. UTrump uthi abanye laba bazonda ilizwe le-Israyeli njalo basekela amalecatsha awe-Al-Qaeda lokunye okungahambelani labantu beMelika. Ugcizelele esithi nxa bengathakazeleli akwenzayo kwelaMelika kumele babuyele emazweni abo. Loba nje abathathu bezalwa eMelika, kuthi-ke u-Omar wabuya elizweni leli esesengumntwana. Kulamalunga amane akubandla lama-Republicans asekele isinqumo esithethwe liDaleli House of Representatives. Amalunga amaningi ayibandla lama-Republicans kawuvotelanga isinqumo lesi. Unkosikazi Pelosi ukubeke sobala kungakavotwa ukuthi uTrump wethula umbiko olenketabechabi.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting, and the comments are racist.
Kubi kakhulu okwethulwe yi-White House. Kuyayangisa kakhulu. Umbiko lo ulenketabechabi. Kuyamangalisa ukuthi uTrump uqhubekela phambili ezama ukuzivikela.
How shameful to hear him continue to defend those offensive words.
Uphinde wathi akumelanga amazwi kaTrump akhulunywe kwelaMelika.
There is no place anywhere for the president's words, which are not only divisive but dangerous.
Akulandawo okumele kukhulunywe okwethulwe ngumongameli. Kwehlukanisa abantu njalo kulakho ukucabanisa uZulu. Kwenza ukuthi kuzondwe abantu abatsha kwelaMelika. Labantu abamnyama labanye.
And have legitimized and increased fear and hatred of new Americans and people of color.
Kodwa ke abamele ibandla lama-Republicans abanjengomnumzana Kevin McCarthy bathi kuyayangisa okwenziwe libandla lama-Democrats elephule imithetho lisenzela ukuthatha isinqumo sokucothoza amazwi kaTrump.
It is a sad day for this house, the people's house. Our rules of order and decency were broken today.
Namhla lusuku oludanisayo edaleleli, kwephulwe yonke imithetho namuhla. Idaleleli livotele ukwephulwa kwemithetho lapha.
And worse, the House just voted to condone this violation of decorum.
Amalunga ebandla lama-Democrats athethiswe nguTrump athi ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Dabanginare, ingcwethi kwezombusazwe othi akumangalisi okwethulwe nguTrump.
Indaba ezahlupha abantu besiya kuma-elections aka-2020. So ama-candidates wonke ahlanganiswe umongameli, abantu baya bekhangele ngamandla bebona ukuthi bakhuluma njani njalo badlelana njani labantu abavela emihlobo emithiyeneyo.
UTrump utshele intatheli izindaba namuhla ukuthi bangenza abakufunayo abane laba, athe kumele baphume baphele kwelaMelika nxa bengathakazeleli akwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.